kwasikhangeleza bona ukuthi akula kuwelelana ukuthi simesha njani I unemployment rate yaseZimbabwe ngoba nxa sikhangele abantu abazisebenzelayo ikakhulu abantu abasuka emsebenzini uhulumende kumbe abathiye imisebenzi khanya njengani bebebalwa njengabantu abayi-unemployed kodwa khanya nxa sikhangele ifiga lele zizabona ukuthi sebebala abantu abazisebenzelayo njengabantu aba-employed kodwa udubo olukhona ngendlela leyo yikuthi nxa sikhangele abantu abayi-employed siyabe sikhangele ukuthi bazabhadala imithelo ethize.
Ye, ngibuye kuwe mnumzana Fayayo njengomuntu ophila lezakhamizi. Ungasitshela ukuthi ubona njani?
Thina esijwayele ukwenza ukuthi nxa kuyukuthi sokukhuluma indaba enjengayona leyo sizibuza ukuthi i-ILO yona ikuthethe ngaphi bese sikhanye bese sibona ukuthi hayi i-ILO isebenzisa ama-statistics avela kuhulumende bese sizibuza ukuthi kathi uhulumende weZimbabwe kuyini azama uku-achieve kuyini azama ukuzuza ngokutsho njalo ngoba phela khangela kithi koBulawayo konapha kumbe ngithi emhlubulweni emaNdebeleni konke konapha amankampani sekule eminyaka eminga evala amankampani amaningi okutshengisela ukuthi iningi labantu liyaphuma emsebenzini so inamba kufanele ukuthi ngabe iyakhwela each and every time kodwa kayikhweli kodwa phela ungagohli ukuthi uhulumende lo esikhuluma ngaye nguye uhulumende obulele ama-industry onke lawa kodwa akafuni kuvuma akafuni ukuthi abantu phandle ngale bethi hayi akwenzileki kose kufunza abantu bengabe le misebenzi ufuna ukuthi ukhaye nganto abantu bale misebenzi koBulawayo ngapha ama-industry sengama-church akusela lutho ngitsho ama-industry sasiwathembile wonke akusela lutho ngitsho labo railways akusela lutho ngitsho so awungeke ukusitshela ukuthi abantu abalutshwakuwa ngabantu abalutshwana kangako abanjani abalokhu abangasebenziyo
mnumzana kutshera nxa sikhangele lokho okukhulunywa ngumnumzana Fayayo ukubana iningi labantu kuthiwa liyasebenza lona lingasebenzi singasebenzisa zibonelo bani ukuthi umuntu kuze kuthi hayi lo uyasebenza bakhona abathengisa ama juice card lokunye okunjalo singathi bayasebenza yini
ya yikho ke bengithe sibona ukuthi umuntu uyasebenza yini ukuthi siyasibona ukuthi nxa singohulumende siyasikhangela ukuthi umuntu lo abhadale ama-taxes kodwa nxa umuntu makhaza nxa ufuna ukuthi ubona ukuthi uyasebenza yini kumbe awusebenzi wena uyakwanisa ukuthi uziphilele abantu abaningi abayenza into lezi ezokuthengisa baye bengakwanisa ukuthi baziphilele baye befosa ukuthi benze into eziningi-ningi ukuthi bazame ukuphila so ungaba le gama sibilele ukuthi kunabantu aba-underemployed ukuthi bayasebenza ukuthi bayavuka besisiya emsebenzini kodwa baye bengazuzi imali esingathi iyakwana ukuthi baphile babe nempilakahle so nxa sikhangele ifiga lele ngiyavumelana noFayayo ukuthi uhulumende waseZimbabwe ulo dubo lokuthi afuna ukuthi avume ukuthi kula ma-problems lapha eZimbabwe njalo yena nxa sikhangele iza no-P F yasiqambela amanga ukuthi kuzaba le misebenzi ethize nxa singabafotela ukuthi bahluthini iintambo zombuso ngo-2013 kodwa siyaboni umsebenzi o-1 sibona ukuthi ama-industry ayavala into eziningi sezifile kodwa uhulumende ubesithembise ukuthi uzanika abantu abaningi imisebenzi
Mnumzana Fayayo isikhathi sesingasavumi lapha ungasigqibela uhlelo lwethu nje namhlanje
mina ngicabanga ukuthi okokuqala mnumzana yikuhleka abantu abadubekayo lokho okukhunywa nguhulumende abantu bavuke ekuseni bethengisa amatamatisi la matamatisi angikhona abazame ukuwathengisa emini lebusuku bagijinyiswa ngamapolisa kakhansila bagijinyiswa ngamahosi ngamapolisa kakahulumende akula nzuzo nje kuphela abayitholayo so ngicabanga ukuthi yikubahleka akula lutho bayehluleka ukuzidekela ukudla ukuthi bedle ezindlini so ukuthi bebhadale taxi lokuthi kuthe bayasebenza yikubahleka yikubathuka yikungabahloniphi.